Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 15 Nhlangula 2020 ngo Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje. Ekuchoneni kwelanga la izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe bese lisondela kwabangamakhulu amane, 383. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisitshiyagalombili, 8 million.
We therefore gather in prayer in the total belief and knowledge that the word of God is true and life. For indeed, heaven and earth will pass away, but his word shall not pass away.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhokhela umbuthano wabafundisi benkolo ezehlukeneyo leziphathamandla zikahulumende wakhe ukuthandazela ilizwe empini yokulwisana le COVID-19.
Sikhathazekile kakhulu ngohlupho lokuswelakala kwamanzi edolobheni lakoBulawayo. Lokhu sokubangele ukuthi abahlali bakoBulawayo bazibone sebephakathi kwemikhuhlane esiqhamukile. Ezinye izimuli sezilahlekelwe ngamalunga azo eluvevi kuwat 15.
Abekansile yakoBulawayo bebethe gwaqa lamhlanje emhlanganweni wokudinga isisombululo kudubo lwamanzi angcolileyo osoluhlasele lelo dolobho lwabangela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo esesibulele abambalwa, ikakhulu abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ekuchoneni kwelanga la izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe bese lisondela kwabangamakhulu amane, 383. Abagqokelela abangamashumi amahlanu lantathu, 53 asebesinde kulesi sifo sabulala abane. Leli nani likhwezwe ngamabangamashumi amabili lasikhombisa abagcinwe endaweni zama-quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hachi lokho laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane phose amashumi ayisithupha, 58,438. Emhlabeni jikelele asebefunyenwe bele coronavirus sebeyizigidi ezedlula eziyisishiyagalombili, 8,031,381. Kuthi asebebulewe ileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane, 436,297. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi ezedlula ezine, 4.1 million. Kubika abenhlanganiso eWorldometer. Emazweni awezwekazi leAfrika asebebanjwe bele gciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili, 242,105. Labulala inkulungwane ezedlula eziyisithupha, 6,464. Kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu, 109,977. Kubika abenhlanganiso ye-African Union. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhokele umbuthano wabafundisi benkolo ezehlukeneyo leziphathamandla zikahulumende wakhe, umbuthano wokuthandazela ilizwe owenzelwe esikolweni sakhe eseState House owe-Presidential National Day of Prayer and Fasting. Kudingwa umusa kaNkulunkulu ukuze inqotshwe impi yokulwisana lodubo lokusabalala komkhuhlane we-COVID-19 elizweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekule miculo ehlukeneyo evele kumaqembu ehlukeneyo agoqela iPolice Band, Family Voices elivele kobulawayo, lamanye akade ecula ingoma zokudumisa umdali. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele abakade bekulomkhosi labakade bebukele kumabona kude ukuba umkhuba wokuthandazela ilizwe bengawuqali namhlanje njengoba bewenza nsuku zonke Selokhu umbuso we-New Dispensation awukhokhelayo wangenayo ebukhosini ngomnyaka 2017. Uveze njalo ukuba lumkhosi wokuthandazela ilizwe ukuthi lisinde kundaba zomkhuhlane we-COVID-19 ukwenza elandela umbhalo njengalokho okuchiwo lugwalo luka 2 Chronicles 7 verse 13 kusiya ku 15.
Forgive us for all our immorality and uncleanliness. Forgive us for every act of injustice.
Sixolele kikho konke siwenzayo okungalunganga njalo kungcolile. Sithethelele kundlela zethu zobuncindezeli zonke. Esezenza abayanga baqhubeke bedubeka lemfazi abamsulwa. Sithethelele munye ngamunye kanye lesizwe izono esazidala singananzeleli. Usihlambe ngegazi lendodana yakho uJesu Kristu.
Cleanse us with the blood of your Son and our Lord Jesus Christ.
Ubonge uNkulunkulu umnankagwa ngokulondoloza impilo zabantu bebalutshwana abalahlekelwe yimiphefumulo ngemva kokuqhamuka kwe-COVID-19 elizweni.
We therefore gather in prayer in the total belief and knowledge that the word of God is true and life. For indeed,
kungakho sibuthene namhlanje sithandaza silokukholwa njalo sisazi ukuba ilizwi likaNkulunkulu liyilona iqiniso njalo liyaphila. Ngempela izulu lomhlaba kuzadlula, kodwa ilizwi likaNkulunkulu kaliyi kudlula. Lokhu kumunyethwe kuMatthew chapter 24 kuvesi ya 35.
And this is in Matthew chapter 24 verse 35.
Kodwa abakhulumisane lalomsakazo ababalisa umnumzana Wiseman Mthembu wasemzini wekuwadzana eHarare uthi umnankagwa makaphile ngendlela etshengisa ukuzehlisa akhuluma ngakho, hatshi ukuba kuphelele emoyeni.
Ekuqaleni ukuze into zonakale kanje nguye uma iqala le ndaba le cabinet yakhe. Njalo kule corona leyi asiboni ukuthi into eqathekileyo leyo. Into esesifunayo thina into ezinjengokudla, into ezilula nje ezincane njengamamasi, kodwa konke lokhu akakuboni. Makaqale yena ayekhuleka.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi umthandazo kuphela ungake waziqeda inkinga ilizwe libhekane lazo, ngoba laye uNkulunkulu ufuna abantu abasebenzela inhlelo ezikhomba ukuba bazinikele uguqula isimo abakiso.
Singayi kuNkulunkulu, thina njengelizweni siphila kanjani? Uhulumende yena uyenzeni ukuze ancede abantu bakhe? uNkulunkulu unceda umuntu ozincedayo.
Abanye babakade besemkhosini wanamhlanje bagoqela inkokheli yamabandla okholo lwesiKristu athi iZimbabwe Catholic Bishops Council, Evangelical Fellowship of Zimbabwe, Zimbabwe Council of Churches, Zimbabwe Indigenous Churches Council, National Elders Forum, labanye abenkolo ezinye bekulabe siGreek, abeHellenic Community, abokholo lwesi-Islam, abeZimbabwe Muslim Community, abokholo lwesi-Hindu, labokholo lwesi-Juda, abe-Jewish Community. Wonke lamaqembu aphiwe ithuba lokutsho imithandazo kuthandazelwa ilizwe phezu kokuchiyeneyo. Sonke lesi sikhathi bekuhlatshelwa ingoma zokudumisa umdali ebezikhokhelwa ngamaqembu achiyeneyo omculo agoqela i-Police Band. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Kulabantu abathi kabalusekeli usuku lwalamhla olwe National Day of Praying and Fasting. Kube khona njalo abanye abathi wenze kahle uMongameli Emmerson Mnangagwa ngokuthi uZulu kumele akhulekele ukuthi uphele umkhuhlane we-COVID-19. Nampa babanye abasithumezele imilayezelo yabo ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Igama lami ngingukhawuthi Mncube, ngisesiqintini selibhani. Yey, udaba olukhulunywe ngumongameli Mnangagwa lokuthi abantu bekhuleke ilizwe lonke, hhayi umuntu omdala uyaphosisa. Mina ngombono wami bengibona ukuthi aluba yena ukhangele ngalabo azidelamhlaba abayibona abalelungelo lokukhokhela izimbuzi kaNkulunkulu zikhokhelelwe endleleni kaNkulunkulu, abanjengaba bishop ingingathi phecelezi abahlekazi bonke abayibona abalelungelo kuNkulunkulu acele bona hathi yena ngoba enjana uyazazi lanxa engaziboni ukuthi izandla zakhe zingcolile izigcela igazi hayi hayi bekungamelanga akwenze abantu cele labo bamnika ilanga cele ukuthi bemnike ilanga bebeka ilanga lokuthi kukhulekwe ukukhokhela ngibona ababahlekazi hathi yena ubeka ilanga hayi lapho uphosisile lelizwe njoba seliphakathi kokugedla amazinyo lizagedla amazinyo okubhambi
okhulumayo nguVusimozi Ncube ngikhuluma ngisetsholotsho eJowa ngijabulela umsakazo weStudio 7 osethulela yonke into eyenzakala elizweni leZimbabwe ngendlela ephakemeyo ephezulu ngibonga upresident wethu uComrade Mnangagwa ngohlelo olwethuleyo olwe-lockdown kuba sihlangane emabandleni sikhonze uNkulunkulu ophilayo sikhonze uJesu ophilayo lohlelo lwe-fasting and praying siyakujabulela sibili lokho ukuba upresident wethu Mnangagwa uyakholwa kulo wasidalayo siyabonga sibili hayi siyajabula lathi ukubana lathi namuhla sike sakhuluma lomkhulu wethu onguye wasidalayo wasenza saba lapha emhlabeni onguye owasenza saphefumula onguye owasenza sabuswa nguye uComrade Mnangagwa siyabonga onguye njalo ozayiqeda leyo corona engasoze iqede ngamakhiwa izaqedwa uJesu Kristu nje kuphela akukho omunye ozayinqoba iCoronavirus ngiyabonga
ngithi salibonani labalaleli beStudio 7 ninjani nonke ngithanda ukubana ngikhulume ngale iprayer ecelwe ngumongameli kunzima ukuthi umuntu yena ongalunganga akhanye ecela iprayer alubana ucela iprayer yokuthi bantu kangilunganga ngiyisidlova ngingumbulali ngicela lingithandazele ubudlova buphele alabona sizwile le ndaba manje nxa ecela iprayer yokuthi umkhuhlane uphele khombeni ilizwe lihambe kuhle lake la lunga ilizwe elibuswa yisidlova elibuswa umuntu ongalunganga akwenzakali lokho yinkho ke le iprayer angiboni simela thina ngoba iprayer engalunganga ngizazincitshani mina vele ngingelalutho njalo ngizathanya ukuzila ngizilani khona vele ngingelalutho umuntu ozilayo umuntu ololutho umuntu ovele sidla mina ngidlani angilalutho nginendlala ngilambile umuntu olambile ungathi akazincitsha mina ngusifanda ngiyabonga
labo ngabanye babalaleli baka Studio 7 abasithumezele imilayezelo yabo enkundleni yokuxhumana WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 ulakho lawe ukusithumezela owakho umlayezelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Umthetho ndaba kamanje eHarare walele imvumo yokuhlawula isibambiso sebail abesifazane beMDC Alliance uNkosazana Johanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Marova. Abathathu laba betheswa icala lokuqamba amanga ukubana bathunjwa kanye lokuhlukunyezwa ngamapholisa ngenyanga edluleyo. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Umanji uBianca Makwande walele abathathu laba imvumo yokuhlawula isibambiso sebail ukuze benelise ukuthoniswa bevela emakhaya ngoba icala labo lilikhulu kakhulu ukuthi nxa bethe bafunyanwa belecala bazagwetshwa ukuhlala ejele okwesikhathi eside. Uqhubekethi umbiko wabo wokuthi bathunjwa lokuhlukunyezwa kungcolise kakhulu isithunzi selizwe njalo bengavunyelwa ukuhlawula ibail balakho kubaleka elizweni. Umnumzana Jeremiah Bhamu, elinye lamagqwetha abathathu laba, uthi ngokwethulwa kwalesi sinqumo kutsho ukubana bazaqhubeka bevalelwe lize liphele ukuthethwa icala labo. Kodwa uBhamu uthi kabajabuliswa yilesi sinqumo, ngakho ke bazakhweza lolu daba kumthethwandaba waphezulu besiphikisa. Amagqwetha abathathu laba akhalaze edale ukuthi izihlobo labangane ziyalelwa ukuthi zibalethele ukudla kusukela ngolwesihlanu. Umantshi ulaye ukuba abohlangothi lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services lubavumele ukuphathelwa ukudla kanye lokuqhubeka beselatshwa. Abathathu laba bazabuyela edale mhlaka 26 walinyanga kaNhlangula. Abe-MDC Alliance bethule umbiko besithi bakhathazekile kakhulu ngokuphathwa kwabathathu laba abalokhe beqhubekela phambili behlukunyezwa. UMamombe, uChimbiri loMarowa babikwa baqamba amanga lapho besithi babotshwe ngamapholisa ngemva kokutshengisela emzini weWarren Park eHarare mhlaka 13 ngenyanga edluleyo kaNkwenkwenzi. Bathunjwa besezandleni zamapholisa bazobonakala mhlaka 15 sebesebhindura. Umphathintambo wezomvikela umnumzana Kazembe Kazembe utshele intathelizindaba ngeviki edluleyo ukuthi ulobufakazi obukhomba ukuba abathathu laba kabazange bathunjwe, okungumbiko osekelwe ngumabhalane omkhulu kugatsha lwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana obhale enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eyeTwitter. Yena othi ulemifanekiso yamavidiyo asekela umbiko kahulumende wokuthi baqamba amanga abathathu laba. Nxa bengafunyanwa belecala balakho ukugwetshwa ukuhlala ejele okweminyaka engedluli amachumi amabili. Kolunye udaba intathelizindaba esebenza izimele uFrank Chikore kanye loSamuel Takawira womsakazo owe-263 chat abetheswa icala lokungalaleli umlayo wamapholisa baphindele edale likamantshi eMbare namhlanje, kodwa icala labo ladluliselwa phambili ukuze baphindele edale mhlaka 25 yona le inyanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ibandla le-MDC elikhokhelwa nguNkosazana Thukuzani Khuphi namhla likhethe amalunga alo ikomiti emqoka iye-standing committee, lapho umno wabo kaMuyi umnumzana Morgan Tsvangirai uManase eselilunga layo. Abanye njalo abangene kule ikomiti ngumnumzana Elias Mutsuri labanye. Ekhuluma emhlanganweni lentathelo izindaba eHarare lamhla, isiphathamandla salelicele le-MDC umnumzana Monzora uthe balelungelo lokuxotsha ephalamende labo abangalalelanga isinqumo somthethwandaba esokuthi i-MDC ithi yiyo elibandla elimqotho, njengoba umnumzana Nelson Jamisa okhokhela ele-MDC Alliance engathathanga intambo zombuso ngokusemthethweni. Wengeze wathi akusiqiniso ukuthi isakhiwo se-Harvest House esibizwa ngokuthi Morgan Tsvangirai House ngesomunye umuntu esithi ngese-MDC, ngakho sesingesebandla lakhe. Uphikisile njalo ukuthi ibutho lancedisa ibandla lakhe ukungena kulindawo esithi langenela sokule ngxabangxoza ukulondoloza ukuthula. UMonzora ugcizelele ukubana njengoba umnumzana Obed Gutu waphuma esikhundleni sokuba isikhulumele sebandla, bazadinga ozathatha leso sikhundla. Lokhu kwenzakala ibandla le-MDC Alliance selikhweze udaba ephalamende liphikisa ukuxotshwa kwamalunga alo libandla le-MDCT. Live talk lamhlanje sikhangela udaba lomthandazo obizwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthandazela iCOVID-19. Kodwa likhumbule izihlobo, alisozele nelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yaleli gciwane. Abe kansile yakobulawayo bebethe gwaqa lamhlanje emhlanganeni wokudinga isisombululo kudubo lwamanzi angcolileyo osoluhlasele lelo dolobho lwabangela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo. Lesi sihudo sisesibulele abambalwa ikakhulu abantwana, kugula abaningi njalo. Umeli weluveve edalele ephalamende unkosikazi Stella Ndlovu uthi ubelethuba lokwethekelela ezibhedlela lapho abagulayo abalaliswe khona njalo wakhulumisana lezinye imuli zabafelwe ngabantwana. Uthi usekhulumisane lekansile yakobulawayo nganye leziphathamandla zikahulumende kuleli dolobho ngalolu daba.
Ngikhuluma nje kathesi ukhona umntwana osetshonile. I'm on the ground ngalolu daba kusukisela luqalisa. Kwabuya amanzi some almost 4 weeks back. Amanzi la abuye ebusuku abantu bakha. Abanathayo banatha, abanye bathi bona abazange banathe. Ngilo mntana omnewethu othi anti angizange nginathe, mina ngapheka itiye ngamanzi ayisefikile nganatha. Isisu sahle saqalisa ebusuku kusiya kusa kwase kungabantwana. Kusukusela khonapho akuzange kube le nto enhle. Abantu abaningi bahle baqalisa isihudo, abanye behlanza bulawa izisu ngapha isihudo. Abanemali zabo ke baphuthuma baya esibhedlela, abangela mali bahlala ezindlini. Abenza i-SSS i-sugar salt solution liyana bayenza abantu bakontinue abenatha.
Selikhulumile yini lenkokheli yekhansili labanye njalo abaphatheke ngalolu daba ukuthi lidinge amacebo okuthi amanzi la ahlanzeke?
Ngagijima nge-local clinic ngakhuluma lo-sister. Sister, uzwile yini ukuthi emzini wakho lapha sokule outbreak yesihudo lokuhlanza? Usister wathi kahle ngikhangele. Uthe esekhangele wathi yena uqinisile. Sokufike abantu abangu-5 kusekuseni nje lokho. Unumber 5 wakhona lathi bese sinanzelela ukuthi ikakhulu ama-numbers yabo aseduzane. Njalo nxa sokufika khonapho kubo number 5, hayi thina lathi siyabe sesithi indlebe. Yikho ke unumber 5 sesimphile imbodlela yokubana hambe ayefaka lesi sihudo babuyela sokusasa. Ngathi hayi kulungileke sister, kahle ngingene phakathi komuzi. Ngisuka lapho ngafonela umeya, ngafonela u-assistant director of health, ngafonela umama uNesi Sampofu u-PR o-BCC. Ngabatshela bonke ukuthi hayi lapho kukhanya sibonakala phakathi komuzi la abantu bayagula lapho. Basebesithi hayi ke sizathumela i-team ezabuya e-health izekhangela kwanakho. Mina quickly ke ngangena phakathi komuzi, ngangena izindlu ezithize. Ngathola indlu elabantu abangu-8, only one owayengaguli. I-7 iyonke bebulawa izisu. Ngapha bahlanza abahlanzayo, abahudayo bahuda, izisu ziyabachila. Isisu sakhona nxa besikhuluma laba abasikhulumayo bathi bona umhelo ungcono.
Lo ke bekungunkosikazi Stella Ndlovu omela iluveve edalele ephalamende. Uxoxe lo Sithandekile Mhlanga we Studio 7 ekhonale kobulawayo. Kusenjalo umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association uthi kufanele abagulayo belatshwe ngaphandle kwembadalo njalo abafeleyo baphathiswe nguhulumende.
Siyinhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association sikhathazekile kakhulu ngohlupho lokuswelakala kwamanzi edolobheni lakobulawayo. Lokhu sokubangele ukuthi abahlali bakobulawayo bazibone sebephakathi kwemikhuhlane esiqhamukile. Ezinye izimuli sezilahlekelwe ngamalunga azo eluvevi kuwat 15. Kukanti abanye abantu bayagula, abanye njalo bakhala ngezisu ezibuhlungu, njalo bayakhupha. Sinika uhulumende lo BCC umlando wokuthi ngesiphangephange kabalandelele umzila womthambo walokho kungcola kwamanzi. Sikhuthaza uBCC ukuthi athwale ijogwe lokuvuma izimfa lezi esezitheza abakhona, avikele izimfa ezingaba khona njalo ancedise izimuli ezilahlekelwe. Sifuna izimpendulo njalo kwenziwe imizamo masinyane ezenqabela ububi obungalandela phezu kwalobo obuvele sobukhona. isisi kumele akubone njalo akwenze umlando wakhe ukuthi abantu asebethe bagula bayathola ukwelatshwa kungelambadala. UBCC logatsha lwamanzi elizweni abasebenzisane ngokucwayiza kwelihlo kulungisiswe udaba lwamanzi lawa asebulala abantu. UBCC kaphumela masu awesikhathi eside azakwenza ukuba uhlupho lokungcola kwamanzi lungaphindi lube khona. Uhulumende kaphumela amanyathelo lezinqumo ezakwenza ukuthi udubo lwamanzi kobulawayo luphele du lube yimbali. Nxa iBCC ingasenzanga lokho esikubalise ngaphezulu, inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association izathatha amanyathelo ezomthetho ihambise uBCC emthethweni.
Lo bekungumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association. Ubexoxa ecingweni lapho lo Sithandekile Mhlanga ekoBulawayo. Kwezemidlalo, uZulu ukhuthazwa ukubana engalibali abesifazane nxa ephathisa abezemidlalo abaqhuba nzima ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe ngevikele edlulileyo yamukele impahla esetshenziswa ngabesifazane nxa besemfuleni ivela kusomabhizimusi uSithulisiwe Mthimkhulu, njalo iqondiswe kubadlali bomdlalo wenguqa besifazane abadlalela amaqembu akoBulawayo. Oyisiphathamandla senhlanganiso yeFootballers Union of Zimbabwe njalo wake waba ngukapteni weqembu lamaMighty Warriors uNomsa Boyzmoyo uthi isipho sikaMthimkhulu saphathisa kakhulu abadlali bomdlalo wenguqa besifazane.
Kungabe ngubani phandle labana ufuna ukunika isipho sakhe? Ucabanga umntwana ongumfana. Besuke abantu bekhohle ukuthi lo mntwana oyinkazana layo kumele akhanyele. So umama uMthimkhulu ngithi inkosi kayimbusise yengezelele kulokhu asiphe khona, wathi sandile siphayo, sandile sibusisekileyo. Ngicele futhi labanye omama phandle abakubhizinisi labo ukuthi baxhasane nomama uMthimkhulu bencise abantwana abangamankazana ngalesi sikhathi. Yona sonke siyakwazi ukuthi zima phandle la. And lalo mkhuhlane sithe sahlangana lawo we-COVID-19 kusuke kube nzima kakhulu. Mina abantwana abangamankazana abadlala ibhora ngithi siyabonga, balutshwane omama abangakwenza lokhu osenzele igoli.
Impahla lezi ezivela kumama uMthimkhulu ziye kumaqembu alitshumi lambili abalisayele Barrow Jets, iBia and Friends, iNew Orleans, iHighlanders Royals, iMagwegwe, iZetarapi, iStreet Set, iMpophoma, iSobukazi, yeNtumbane, iBantu kanye leHearts of Oak. Umama uMthimkhulu utshele intatheli zindaba zemidlalo ukuba isifiso sakhe ngesokuba inhlelo zokuphathisa abesifazane abadlala umdlalo wenguqu zisabalale zifinyelele kumagumbi amane elizwe leZimbabwe, njalo ukhuthaze abanye omama ukuba labo bephatheke kuzo. Iqembu leMighty Warriors yilo iqembu lakuqala ilo mdlalo wenguqu kweleZimbabwe ukufinyelela ukuyadlala kumidlalo ye-Olympics, kodwa usekelo abadlali abesifazane abalutholayo lunganeno nxa kuqathaniswa lolutholwa ngabadlali besilisa. Imele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Singekehlukani izihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Ekutshoneni kwelanga la izolo, inani labakade sebefunyenwe bele COVID-19 eZimbabwe bese lisondela kwabangamakhulu amane 383. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula isiyisichiyagalombili 8 million. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhokele umbuthano wabafundisi benkokeli benkolo ezehlukeneyo leziphathamandla zikahulumende ukuthandazela ilizwe empini yokulwisana le-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.